sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uDanono Kawande obesiphawu indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-28 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abanye sebesethesa inkokheli yebandla le-CCC umlandu wokungahlelekanga kudaba lwamalunga alithumi lambili adinga ukuncintisa kobulawayo osekuthiwa awasoze angene kukhetho.
Lokhu kutshengisa ukuthi as a party ikwehluleka njalo yibuchapha obenziwe yiparty.
Kodwa lona ibandla le-CCC lithi amalunga la awanacala lokwethula amaphepha okuncintisa ngemva kwesikhathi.
Lokho sokhulunywa abanye ukuzama ukudinga nje amacala thi abantu bedlephane ngento engekho.
Ivandla leZANU-PF letheswa icala lokusebenzisa umuthi ekukhankaseleni ukhetho enkayi.
Sathola kule mota yeZANU-PF kulobaba omunye omnyama obekhonapho belaye begedegebhela nje okunye okuyizinto esingakwazi ukuthi kuyini.
Udaba lokuthi umnumzana Sevia Kasukwere ancintise na kukhetho kumbe hathi luza kwehlulelwa namhlanje emthethwandaba we-Supreme Court. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkundla.
Asambeni madoda siyovota.
Abanye sebesethesa inkokheli yebandla le-CCC umlandu wokungahlelekanga kudaba lwamalunga alithumi lambili adinga ukuncintisa kobulawayo osokuthiwa awasoze angene kukhetho ngumthethwandaba. Ibandla le-CCC lithethe inyanga phose ezimbili ukukhetha abazalimela kukhetho okubangele ukuthi kufika ilanga lomthethwandaba we-nomination court yikho okwethulwe amagama abazancintisa. Sixoxe lobona ngokukhanga abasekeli i-mobilization and recruitment kuleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ivu elimnyama lehlile kobulawayo. Lokhu kutshengisa ukuthi akulanto engenziwa lingala sisekelo sombuso. That's number one. Akulanto engenziwa iphumelele lingela leadership. That's number two. Akulanto engenziwa iphumelele lingala structures. That's number three. Lokhu kutshengisa ukuthi as a party ikwehluleka njalo yibuchapha obenziwe yiparty. Lokhu kuvusa imizwa yabokhokho bethu ukuthi even ngesikhathi sombhuqazwe oJoshua Nkomo bavunyelwa ukuthi bahambe baye contesta ku-election. Lamhlanje kasisekho ku-election hathi ukuthi kwenziwe yizano. Sekho ku-election ngenxa yobuthapha, ngenxa yezigwenxa ze-leadership. Asisela ama-MPs akobulawayo. We have donated iBulawayo to ZANU. We have donated iBulawayo to iZANU PF ukuthi iwine iyethola i-2/3 majority in parliament. Lokuthola i-state power ukuthi babuse njalo. So ngokubona kwami isehlakalo lesi si-worse than umbhukazwe. Lokhu kumele ukuthi umongameli wethu abe accountable ukuthi ukwenze ngayiphi indlela. Ungeke wanika abantu bemzini ukuthi baphawule iBulawayo. Ungeke wanika abantu bemzini ukuthi babe in charge of iBulawayo. iBulawayo ilizwe leli imi emasekweni ukuthi izigaba ngezigaba ngendlela yokuthi abantu bakhuluma liphulini ngendlela yomhlobo. So lamhlanje umongameli wethu udonete amasits ethu tuzano. Lamhlanje umongameli udonete ibulawayo tuzano. Sihamba for the first time since independence ibulawayo ingekho represented.
Manje selizathatha amanyathelo bani phezu kwalona lolu daba?
Abantu lanxa besemfeni befelwe kakuthathi imicabango yabo ukuthi bajulise ingqondo zabo ukuthi bayebeka umufi. Lalamhlanje lanxa sifelwe ayisikho ukuthi kuzathatha isimo sethu sokufelwa ukuthi singaze sacabanga sahlanganisa imbono yethu ngeway forward. Iway forward it's simple. Umongameli wethu kumele asitshele ukuthi kuphunyuke njani lokhu ukuthi size sibe lesehlakalo esinje, size sifike esimweni esinje njengebulawayo njengeregime yeMathebeleland. Moving forward kuzamele sihlale phansi sibuzane sikhothane izilonda njengoba inkomo vele ziyahlabana esibayeni kodwa kugcineni ziyakhothana zibuye zibuyele esibayeni zibe izinkomo zomuzimunye. Lakhathesi sizadlwephana kodwa kakutsho ukuthi nxa sizidlwephana sibuzana kuza sehlukanisa ukuthi sesichiyene. Iway forward yikuthi kumele lokho kwenzakeleyo sithathe imizamo lamacebo lamaqinga ukuthi kungaze kwenzakala in future.
Hello ke ngumnumzana Singezo Chabangu obona ngokukhanga abasekeli immobilization and recruitment kuleli bandla le-CCC. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowoza othi i-commission yezokhetho e-ZEC izivumele yodwa ukuthi amalunga e-CCC ahambisa amaphepha awo isikhathi singakachayi.
Ingazi ukuthi ngiChabangu uphi lo okhulume lani khona hapho emsakazi kodwa bona indaba le gayelani lokhokheli ngoba njengokukhuluma kwezek amalunga e-CCC akumele ancintise kudalela eParliament afaka amaphepha isikhathi singakajayi. So lokho sokukhulunywa abanye kuzama udinga nje amacala ukuthi abantu bedlephane ngento engekho. Izimbabwe Electoral Commission onikhulumile yathi abantu babeke isikhathi singakajayi. Thina siyazi thina ukuthi uPatrick Chinamasa bebebhala amaphepha bethembisa befunga ukuthi izinqumo ezaletha umthethwandaba zizakwenza ukuthi abantu be-Citizens Coalition for Change bedane. Ubufakazi lobo bukhona bugcwele ebulenji. So khonokho ukuthi kuyokuthiwa zinkokheli kuzama nje ukuthi kube le ngxabano phakathi kwamalunga e-Citizens Change. Ayisiyonto esiyikhuthazayo thina kubanda le-Citizens Coalition.
Kodwa kahle kahle udaba lokuthi ngubani osayinayo khona ngapho kobulawayo lwahamba njani ngoba sizwa kuthiwa umuntu owayephiwe umsebenzi wokwenza njalo ngumnumzana Shoko uGideon Shoko okwabangela ukuthi kungahambi kahle. Ungasitshela ukuthi liqiniso yini njalo kwahamba njani?
Ubaba uGideon Shoko kasuye owayesayina amaphepha lawo bakhona ababe sayina amaphepha kodwa hatshi ubaba uGideon kayisuye owayesayina. Into nje ekhona bakhona abagijimisa esithi ngesingisi yi-narrative abazama ukuthi becale ubaba uShoko ukwenzela ukuthi bemngcolise khona beyamkhipha esikhundleni sakhe kumbe bemkhiphe kumsebenzi lo awenza kakhesi. Ubaba uGideon Shoko is not a signatory. Nase ngikhuluma ngesingi akalani ngalokho okokusayina ama. Into eliqinisa yikuthi i-ZEC ikhulume kumthethwana yatshoyo ukuthi amalunga e-Citizens Coalition for Change abeka amaphepha isikhathi kanjani singakachayi. Lokho okunye sokukhulunywa ngumantshi hayi bona umbono kamantshi kodwa thina siyazi ukuthi amalunga ethu afaka amaphepha isikhathi kanjani singakachayi. Njalo umthetho we-Electoral Act uyakhuluma kulungu na abantu sebengenise amaphe i umthetho uyabavumela ukuthi nga kungaba kulama mistakes lapho kuyabo phambi abantu balelunge bandawo lapho ababe phambi so okunye lokho sokukhulunywa lokho hayi ngibona ngani kuzama ukudinga amacala ukuthi abantu bevephani yesu khande ukuthi abantu bekind ukusebenza umthetho lapha izwambona abantu abaningi abasukiseki ukuthi umthetho abantu abaningi badanile ngesinqumo esilethwe ngumthethandaba kodwa phela awusathi ukuthi nxa imthethandaba ungaletha isinqumo esingathabisi uzulu sokumele amalunga esidence credit change adlephane lokho ezama ukuthi sikhuthaze ukuthi kwesinye isikhathi ngabe kuyinto enhle ukuthi abantu bekhange izinqumo zenezo ezilethwa umthethandaba ukuthi zisemthethweni izinqumo lezi zibuye sokuke wajuliswa yini ingqondo ibona laba abayenza umsebenzi ukuzinika wona lo unika lezo ezinqumo.
Lo ke ngumnumzana Swithani Chirowotsa isikhulumeli sebandla lesi-CCC koBulawayo. Ngolunye udaba lwezokhetho, ibandla leZANU-PF letheswa umlando wokusebenzisa imithi yesintu ekudingeni usekelo enkayi. Sixoxe lelunga lesi-CCC unkosazana Moli Dlodlo oncintisa ukumela isigaba senkayi South edalele parliamente kukhetho lwe-Senate.
Izolo besihamba senza amadoti dozi ethu sadlula kojeki lapho sakhethela khona ujaha uJabulani Hadebe sathola kule mota yeZANU PF kulobaba omunye omnyama obekhonapho belaye begebhegebhela nje okunye okuyizinto esingakwazi ukuthi kuyini lapha esakhethela khona uJabulani Hadebe so kusimangalisile ngaye umuhle ukuthi kanti kusani khona lokho kade kusenzakala laphayana. Yikho thina njenge CCC asidingi ubudlangu dlangu thina besizikhampelela sizihambela nje lo mntwana manje sokumangalisa layo ukuthi kanti njengoba laphana yikho lapha akhethelwa khona bekusenzakalani njengoba yona iZANU PF yayingekho lapha.
Lo ke ngunkosazana Moli Dlodlo ozancintisa ukumela isigaba senkayi South edalele Senate engowebandla le-CCC. Imizamo yokukhuluma lebandla leZANU PF yehlule. Kodwa siphinde saxoxa lomsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North umnumzana Jabulani Hadebe ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela inkayi South edalele parliamente.
Chris Gande, umzabalazo lo esikiwo, no amount of witchcraft can stop what the citizens want. Ngenxa yokuthi thina singamakholwa, sengiqalile vele lokumobilize amakholwa amaningi kakhulu enkayi South, ukuthi ngobuningi bethu sihambe siyevota, sikhiphe bonke abantu laba abakholwa entweni ezingaqedakaliyo. Ngile vese engithanda ukuthi ngiyibalele abantu benkayi South, ethi yona ngu-second imilando, 7:14. Uba abantu bami ibizo lami elibizwa phezu kwabo bezithoba bakhuleke badinge ubuso bami baphenduke ezindleleni zabo ezimbi mina ke ngizakuzwa ngisemazulwini ngithethelele isono.
Lo ke ngumnumzana Jabulani Hadebe umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu
asambeni madoda siyovota.
Udaba lokuthi umnumzana Sylvia Kasukuwere ancintise na kukhetho oluzayo elokudinga umongameli welizwe luzakwahlulelwa lamhlanje emthethwandaba ophakemeyo owe Supreme Court lamuhla. Sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Kasukuwere unkosikazi Jacqueline Sande ukuze sizwe ukuthi bakhangeleleni emthethwandaba lamhlanje.
Sikhangelele khona ukuthi idale langaphezulu le-Supreme Court lilethe isiqumo sokuthi uPresident Sylvia Kasukuwere uyakwanisa yena ukuthi abe khona laye kukhetho lokukhetha umongameli welizwe eluzakuba khona mhlaka 23 August. Sitsho njalo ngoba idale langaphansi elakwenzayo ukuthi uPresident Kasukuwere kamelanga abe omunye kwalabo abafuna ukukhethwa ukuba ngumongameli layenza ungayisikho ngoba sikhangele ukuthi lo owaletha udaba lolu e-High Court uLovedo Mangwana akula akulethayo phambi kwedali okungatshengisela ukuthi khona kuliqiniso ukuthi uPresident Xavier Kasukwere usehlale phande kuyaleli lizwe okwenyanga ezedlula 18. Sikhangele njalo ukuthi idali langaphezulu lihloniphe amalungelo alethwa ngokulwela inkululeko, amalungelo okuthi omnye lomunye isizalwane seZimbabwe sizaba nelungelo lokukhetha umuntu amfunayo ukuthi ambuse lapho esithi ama-election one man one vote. Ngokunjalo ke akungeke kulunge ukuthi idali langaphezulu lithathe lona amalungelo abantu lawa abuya ngendlela enzima kangaka empi yenkululeko babe sebekhipha abanye abantu njalo bebandezela unengi lweZimbabwe ukuthi lingakwanisi lungasayenelisi ukukhetha lona lo umuntu abamfunayo ukuthi abe ngumongameli. So sikhangene ukuthi idali langaphezulu kumele lihloniphe konke lokhu lilethe isiqumo esizakwenza ukuthi amalungelo abantu ahlonitshwe.
Lalo ke ngunkosikazi Jacqueline Sunday, isikhulumeli sikamnumzana Xavier Kasukwere ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi abanxuswa ukuzohlola ukhetho kumazwe atshiyeneyo aphetheya sebencome amalungiselelo elizwe besithi ukhetho luthembisa ukuthi luzahamba kuhle. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-lead unkosazana Linda Masarira uthi abesifazane bayanqatshelwa ukungena kwezombangazwe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Balibonani basakazi be-Studio 7 yalibingelela labalalela ithiya wezamakhothe ZANU PF lawo. Kathesi bathi bona amakhandidethi ephume ngenxa yokuthi bafuna iZANU PF ingene yodwa. Bayafisa vele ukuthi ngabe ngayikhipha wonke oyi-210 ama-MPs ephume iZANU contest yodwa. Kodwa lokhu akusoze kwafakwenzakala ngoba i-court nxa kade ithonisa indaba kumele ibe free, i-court bese kumele ifune ubufakazi. Angingeke mina ngize ngifike e-court ngithi ubani ungirephile. UMajistrate ephonge uyadumela nje, ephonge uyabophana lo muntu, umuntu lwane engambizanga afune mina ngilamanga ke. Anti kuyameyo uthathe ukufakaza zisi, but nxa yona izeki ivuma ukuthi yemukela imali yethu babuya in time. So yona ikhothi wayiphikisana lezeki ngoba izeki yiye lobufakazi bangona, njalo izeki ngaze abuya lethi izeki ayingasozithatha imali bengasetshenziswa iZANU PF ngoba lokhu asezi kuvume thina. Kuya kunjalo ngcono ukhetho lungayenzakali ngoba kuyabe sekuclear ukuthi ukhetho lolalukho free. Kulabanye abangamagwada abasebenzisa amakhothi abayesabayo, anto nambo omthuli bafake itara besabani kanti ukuthi becontesthe bencintisane lathi. Nxa bona befake itara plus bala ama-structure nasi-structure besaba ungesabi ibandela i-structureless layina lo uthabanga ukuthi nezitela ngokuthi amathonga avukile kobulawa angeke azavume ngoba yena wavalelwa phandle ekhawule wavalelwa phandle angaze akhulume vele uyakhanya ukuthi vele angeke azamela abantu lo yinyamazana ngoba ushiwa nakade ezitshela abantu ngamathonga. Thina sifuna izinto ezilengqondo ezile kusasa uyesitshela kolobhemu laba bengabantu bebulawa ngegugrawundi khona bengavuka namhla manje uzakhawula bayayivusa ibulawayo naliya uyafuna kafuni lakho okukhuluma ezondela ukuthi wavalelwa phandle vele asoze kwafakwasebenzi ahambe ashiyana lamathonga
e-Studio 7 nenkundleni enkulu basakazi bethu abahle kunye nabalaleli. Hayi siyababongisa laba abalimpi yenkululeko abatholela uma-Fort Range. Kuyinto enhle kakhulu ayicabangile umnankagwa. Kodwa into engiyibonayo esuke yabambi ukuthi ukucabanga ngesikhathi esibi because kubukeka ngathi sebasebenzisa makuso efuna ukuthi bambuyisele embusweni. So abahlakaniphi ngithi kinye kwabahlakaniphileyo kube liyathatha lama-Fort Range kodwa mase lisiyovota lenza into e-right because noma lingavota angeke basalithathi lingamkhipha ngeke basalithathela lama-Fort Range uChamisa. Bese ngizalapho kulokhu nje kulo uPaulu Nyathi noziyami ziyami bobona ngezomthetho. Uyazi into eliyenzayo madoda kayikho right and kube kuthiwa kwenzeka uma kungangena enye iparty lapho ephalamende liboshwe cause kalihambisani nomthetho cause manje uAnastasia washaya ngabantu bezana kodwa manje lithi lisaphenya lifuna ubufakazi bani ngoba kunevideo ekhombisa labantu bezana esayibona lathi singaphandle kwamazwe. So namanje lokho lifuna ubufakazi bani yini lingathathi labantu libabophe libavalele ejele ngoba bakhulumthetho ashaya intatheli izindaba
kahle kahle into elenza ayikho right kuyabonisa ukuthi lithatha uhlangothi alisebenzisa umthetho kubi kakhulu lokho likwenzayo
siyabingelela umsazi sabonga kakhulu umsebenzi ongabe lisiphathela wona njengoba sekufike ama observers elizweni njengamanje ngithanda ukuxwayisa abantu bezani kakhulu ofilish gawo labahleli bekhala ngokuthi kula ama sanctions ukuthi ababonisane ukuthi ama sanctions azokhandwa ikhono kwabakwenzayo ukuthi mabe senza ukukhetha olungakhululekanga kafana lokuthi njengamanje njengoba bechaya abantu beze bechaya lama journalists i-rigging yona leyo sebeqala lu-rig election ngobuqiniso balifuna abafuni umuntu obatshela amaqiniso bavala ama-rally TCC i-riga khonoko so bona mabeza ukuthi ukhetho masoluphelile sebeqedile u-riga uma sokuphuma impumelelo yokuthi ukhetho alukhululekanga izana uPF iqilibezela ukhetho kwaza kufika bekuthini lokho bachaya abantu manje bavalela abantu ama-rally bona labantu bezana so babe sithi kuyini khonoko ma ukuthi impumelelo iphuma ngokuthi ukhetho aluzanga loba friend fair i-European Union fake futhi amanye ama-sanctions seliyabuya ngapho believe gawo lebekhale bethi abantu be-opposition basifakele ama-sanctions liyabe likuphi uqiniso khonapho abalungise izigwegwe beyenze ukhetho lube free and fair ma ukuthi siyadliwa free and fair akula muntu walela irali akula muntu ochayiwayo akubothwa muntu akula muntu ongacomplain ma ukuthi amazimba abhena lokho efuna izani qhubeke akula muntu ongela complain ngoba vele ababezikhethele into abayithanda hayi ngale ndlela siyabona
Studio 7 Studio 7 sivuka njani mina lami igama ngu-Adolf Shaba thanda nje ukugqugquzela abantu bakithi ukuthi kakhulu njengoba singena ku-August okuyinyanga ye-election abantu asithandazeni kakhulu asithandazeni yake ngizwanye abantu bekhuluma izinto eziningi befuna ukuthi besebenzise ama-strategies okuthi bafuna ukukonfronta iZANU-PF ngendlela like ezifana nokuyilwisa uma uyilwisa iZANU-PF vele yinto abayifunayo ubabona besenza izinto ezinje bafuna ukuthi abantu bacaphuke bese bethatha leyo advantage ngiyithanda kakhulu indlela uChamisa ayisebenzisayo yokukampeni ongalwisani nabo ongabe aggressive kumbeni ongabe yilabo abantu ophuma silwe ngoba ungaba nguphuma silwe laphana abantu abaningi uma singasebenzisa leyo strategy iningi lethu singagcina singavotanga sibothiwe kodwa uma abantu besebenza ngaleyo ndlela bayasuya lokuthi bazokubopha bethi wenzeni
linjani uStudio 7 linjani uStudio 7 linjani uStudio 7 mina bengikhala ngokuthi njengoba sesiya emakhekhe abantu bakithi esindebeleni abake bazame lapo ukuthi bafake ama-councili abuswa ngamaphathi akithi emathebeleleni ngoba kuyafana uma uvotela umuntu obuswa ezanup for ku-ECC ku-councili or ku-MP kusafana labana abantu baya-controla kodwa uma singazama singabantu besindebeleni uthi uvotele ama-councili nama-MP acontrola ngamaphathi angapha komthwakazi kungasisiza kakhulu lokho
Studio 7 Studio 7 litshona njani bazali bami lonke umhlaba wonke jikelele namhla kolanto engikhulumayo kulivingelela nokulifisela okuhle ukuthi qhubane nomsebenzi wenu kakhulu ngenhliziyo yezinu ezinhle kakhulu lisifundise okuningi kakhulu indlela zonke esizifisele izinhliziyo ezinhle siyazethula kini khona lapho umhlaba wonke ngiyabonga kakhulu ngosibando okhulumayo kwelebutswana kuyikulivingelela kwanamhlanje kuphela
kustudio 7 Studio 7 siyabingelela nathi singabacelayo abantu abangabazi ubaba ohlala ku-Eturumans yabathi ngu-Blasio Ncube angabe nolwazi nalo muntu obesebenza ku-Good Hope Mine wagcina elapho sizwela ukuthi beselapho ku-Good Hope Mine esebenza lapho engumabhalane mara yena ekhaya wayebuya e-Eturumans besicela ongaba nolwazi nalo Blasio Ncube asicontacte kule number 0073202 6964 inumber zasegoli siyabonga ongaba nolwazi asazise sicela silahlekelwe
kum shelele hayi sithwele nzima abantu bakithi vele ngavela ngakubona mina ma ukuthi ilizwe ma ukuthi kuyavotwa kuvotiswa nge-$20,000 upresident uvotisa ama MPs ngemali kanti ilizwe liyathengiswa yini ilizwe was fought for labuya ngegazi then kwase kubonakala ukuthi selibuya ngegazi bathiwa kungcono kukhulunyiswana kwavotwa nawo kinto esingidanisa ebuhlungu yokuthi kanti ma uvele ukhankasa nomuntu noma engaba late wena usuvele ubona ukuthi hayi kufanele ukuthi kulokuze kukampeynwe kuvote kufanele ukuthi kuvunyelwane bantu bakithi abantu bebe yindlela yokuthi hayi laba yikuthi ukuthi ivele igame sidlala sonke ungabe lomunye umuntu ozangena ngebackdoor ngoba already vele kulama votes na kwathiwa kulendawo ezingakontestanga khona le Mashonaland ezingu 75 abantu labana ba celebrate which is wrong makwa celebrate opposition anti ayizaza ukuthi abantu bakhona bobo chief now maze ngisiyakhangela manje 12 amali ukuze nama MPs la nase Kadri Park so declare ukuthi hayi ulwane se uzihambele yedwa kunzimba so yiko bengihlala ngitshela abantu lapha ama abantu laba ama opposite don't blame amanye ama parties blame i ruling party ngoba amanye ama parties ala problem i problem ikona phana embizeni so ke yiko ngisithi mina hayi yiko sibona ukuthi ama ideology afani ngeke sihambe ngendlela eyodwa ngiyabonga thank you
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Elemelika selithumela enye njalo impahla esetshenziswa empini emigwaqweni ehamba izikepe olwandle esigabeni se-Middle East ukuze kunqandwe ukuziphatha kwele Iran okungalunganga. Ekuphenduleni izehlakalo ezihlasimulisa umzimba e-Strait of Hormuz, unobhala wezomvikela uselaye ukuthi kuthunyelwe umkhumbi wempubhiso owe-USS Thomas Hardner indizamtshina zohlobo lwama-F-35 kanye lama-F-16 e-US Central Command Area of Responsibility muva njengozibandlela mhlaka-5 ibutho le-Iran elilwa lisemanzini ele-Navy lazama ukubamba ngokungemthetho imikhumbi yabosomabhizimusi ababili e-Strait of Hormuz kanye lase-Gulf of Oman. Omunye umzamo wawugoqela umkhumbi we-Iranian Navy owadubula umkhumbi wabosomabhizimusi, kuphawule uSing. Kuzehlakalo zombili, imikhumbi yase-Iran yasuka endaweni lapho umkhumbi webutho lemelika owe-USS McFaul owafika khona. Imikhumbi yabosomabhizimusi le yakwazi ukuqhubeka ngenhambo zayo. Eminye imikhumbi ayizange ibe lenhlanhla. Ngasekuqaleni komnyaka, i-Iran yathumba imikhumbi emibili eyayithwele amafutha ezimota phakathi kwensuku eziyisikhombisa. Ugatsha lwe-US Naval Forces Central Command lwaphawula ukuthi kusukela ngo-2021 i-Iran ihlukumeze yahlasela noma yathatha imikhumbi yakwamanye amazwe engamachumi phose amabili 20, okuyinto ephazamise ukuhamba kwemikhumbi olwandle kanye lomnotho womhlaba. Imelika ivele isilezikhali kulumhlubulo ezijonge ukuvikela izindlela zamanzi ezibalulekileyo. Leli lizwe seliphenduke laba yingozi enkulu kakhulu ekuhambeni kwemikhumbi emangweni wase-Gulf, kutsho uKirby. Unobhala wezokuvikela ufuna ukwenza isiqiniseko njengoba kufanele esokuthi silamakhono lempahla efaneleyo sikulungele ukubhekana lakho konke lokhu.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abanye sebesithi inkokheli yebandla le-CCC yiyo ebangele ukuthi amalunga alitshumi lambili adinga ukuncintisa kobulawayo ayihluleke ukuthi ayenze njalo. Kodwa lona ibandla le-CCC lithi amalunga la awalacala lokwethula amaphepha okuncintisa ngemva kwesikhathi. Ibandla le ZANU-PF letheswa icala lokusebenzisa umuthi ekukhankaseni kuesigabeni senkayi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni. Igama nguChris Gande. Lingakhohlwa njalo ukuthi silazo ezinye indaba nsuku zonke ntambama ngo 7:30.